Bakala ngokumemetheka kwegciwane le-coronavirus kweleBrithani, eMelika, Canada, South Africa, Zimbabwe nakwamanye amazwe. USipho Phakathi odabuka eZimbabwe ohlala eLondon uthi sokusethusa lokukhwehlela emphakathini.
Abantu abasethembani kusho ukuthi nje ma usiza emntwini uyakubheka lo muntu acabange kakubanzi ngawo ukuthi kambe ungabe uyikheriya yalesi sifo na unayo yini corona. Ake ukhwehlele nje ukuthi kabili kathathu uzobona abantu ukuthi bakubheka kanjani, bakukhangela abantu bathenga lo muntu. Abanye bayakuthethisa bathi vala umlomo, vala amakhala ma ukhwehlela. Uyabona kuthi uthi nje lesi sifo senza ukuthi ukukhwehlela kube ngathi yinto e-illegal estradeni, ekubeni abantu bebevele bekhwehlela nje ngaso sonke isikhathi. Ke namuhla ukukhwehlela kwethusa
kuthi sokumiswe imidlalo yemincintiswano yenguqu kuzwekazi le-Europe.
Imidlalo imile nale midlalo yama-Euros sizwe nje namhlanje endabeni ukuthi imidlalo yama-Euros i-postponiwe until next season. Imidlalo yebhola ye-Premier League imile, asazi ukuthi mhlawumbe izoqala ngey'teti njengokutho kwabo noma ngizophinda kube ne-meeting bazogcina sebe thola isombululo, ngoba kukhona amacembu okufanele awini isicoco esinjengeLiverpool eneminyaka engamathumi amathathu engakazisiwini. Namanye amacembu okufanele arelegethwe, namanye amacembu ofanele aqualify for the Champions League, namanye amacembu ofanele aphonyothwe engene ku-Premier League. So yinto enzima ongaziwayo ukuthi izokwenzakala, namabhizinisi nje amile.
Baningi ababhekane lo mkhuhlane lo abagoqela uNkosazana Khanyi osebenza kwezempilakahle ePennsylvania kwelemelika.
Izinto zitshintshile kakhulu emva kokuthi leso sifo sesivelile. Indawo engisebenza kuyo indawo enkulu kakhulu, ile minyango eminingi, okokuthi nxa sifika uyakwazi ukuthi ungene la ngawuphi umnyango. Kodwa kuthe sokuvele leso sifo yakhiwa yonke leyo minyango yavalwa ukwenzela ukuthi wonke umuntu ofikayo adlule angene ngomnyango owodwa ayokhangelwa ukuthi uphila kanjani, impilo yakhe injani, akala temperature ekuphezulu yini. Sibuze imibuzo yokuthi usuke waphuma ngaphandle kwelizwe, uke wahlangana lomuntu ongabe eke wabala lesi sifo na. Nxa uphendula umbuzo owodwa ngokuthi yebo kuke kwenzeka bayakubisela ekhaya, ngcono ukuthi abantu basebenze bengaphelelanga kulokuthi ungene ngaphakathi i-temperature yakho iqansile kumbe usithe wena uye wavela ngaphandle.
Okay. UNkosazana Khanyi uthi sokule mthetho etshiyeneyo emitsha yokugcina abantu asebekhulile ezindlini ezitshiyeneyo.
Abantu esibagcinayo ama-residents wethu awavunyelwa ukuthi ahambe ayokudla, ukuthi ayokudla endaweni abajayele ukudlela kuzo. Sebengabantu abalethelwa ukudla badlele emarumini abo ezindlini zabo, bese kuthi labo abavunyelwa futhi labo ukuthi batholakale behamba-hamba ngaphandle ngoba bayesuke sathi ukuthi bazamemethekisa lo mkhuhlane.
Okwethulwe nguNkosazana Khanyi kusekelwa nguNkosikazi Sichasiselo Ndlovu osebenza eMaryland kwele Melika.
Corona lefikileyo isithwali senzima ngoba sakwazi lokuthi senzeni le msebenzini, ususebenza uqhuqha kawukwazi ukuthi ungabona umuntu esegula sekuyiyo yini, lawe nxa utshaya likhanda kumbe usiza umzimba utshise ukuthi kungabe sekuyiyo yini. Lathi thina esihamba nge-public transport uyabe ususesaba lokuthi uhlale esitulweni ubambe phezulu ibhasi nxa ihamba ngoba ukwazi ukuthi okade ebambe khonapho. Hhayi, kusithwali senzima, kukhanya kuyamemetheka lula okuyisikokonono lokhu, yikho nje okusenza sesave.
Bethu-ke okufanayo abantu kwele Zimbabwe osokuvinjwe imitshado, imihlangano kaZulu njalo lombukiso walonyaka oweZimbabwe International Trade Fair. Kulabanye abantu asebelahlekelwe ngamabhizimusi abanjengembongi kaZulu u-Obert Dube.
Bengilama-events ade ngilawo e-South Africa angu-4, mhlaka 4 April, mhlaka 11, namhlaka 12, namhlaka 15, namhlaka 29. But ama-events akhona wonke asekhanseliwe, bathi bona e-South Africa kusavunyelwe ukuthi kubuthane abantu abadlula 100.
Sokuvinjwe indawo zokudlela, izikolo, imicimbi ezemidlalo lokunye emazweni athiyeneyo emhlabeni wonke jikelele. Akwaziwa ukuthi umkhuhlane lo uzaphela kumbe uzabamba abantu abanengi. Ngimele iStudio 7 ngise Maryland kwele Melika ngingu Gift Dube.